Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 yesonto mhlaka 14 kuLwezi 2021 ngokipsduke. Endabeni zethu lamhlanje, uNumzana Simon Khayamoyo obe isikhulumele sebandla lezano PF kaseko.
Silusizi kakhulu ngokwamukela umbiko obuhlungu kangaka.
Abantu abaningi bathi akuna nguquko ekhanyayo selokho ibutho lahluthuna intambo zombuso mhlaka 14 kuLwezi ngomnyaka 2017.
Umumo wezinto wasuka wabheda owedlulisa amalawulo owedlulisa okwakuyiphokhona.
Umkhuhlane we-COVID-19 ukhathaza abantu abaningi eZimbabwe.
Ngibona ngazani okumele sikufunde njengabantu yikulalela.
Saluthulela ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Simon Khayamoyo obe isikhulumele sebandla lezano PF kaseko. Iphephandaba le-Herald libika ukuba uMoyo obe leminyaka yokuzalwa engamajuma isikhombisa lasitupa 76 ubhubhe namhla eMatadei Hospital kwaBulawayo. Kubikwa ukuba ugule okwesikhathi eside. UMoyo walwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu njalo wangena kubandla lezano PF ngesikhathi elezaphu limanyana lelezano ngomnyaka 1987. Wasebenza kuhulumende ekhaya engakameli eleZimbabwe kwamanye amazwe. UMoyo wasebenza kakhulu lomoyo uJoshua Mqabuko Nkomo. UNumzana Joseph Juma okubandla lezano PF uthi uMoyo wayeyindoda emadodeni.
Silusizi kakhulu ngokwamukela umbiko obuhlungu kangaka ukuba na-HR Heldala inkokheli yethu omunye wabaqali bendaba leyo ubaba uSimon Khayamoyo uselele enkosini. Indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki sukela ngesikhathi kuseyizaphu kwazi kwaba lokubambana kwezaphu lezano Jongwe sokubunjwa izano PF ebeyindoda emadodeni. Siyazi ubana nguye obephethe iofisi information and publicity kuzano PF kupolitbureau, kodwa ngenxa yokungezwa kahle kwakhe siyazi ubana ubeseke wahlala phansi isikhathi lezi yikho ubona bekulo acting secretary ubaba uBima. Sicabangela ubana uzaba ngcono aphenduke, kodwa uNkulunkulu usekhethile ubana athathe iluba lakhe engadini yakhe. Osokusele kuphela ukuthi sithi ulwile ulwa okulungileyo ubaba SK Moyo, as you popularly known. Uqedile uhambo lwakho, imisebenzi yakho emihle iza kulandela.
UMnumzana Joseph Juma ukubandla lezano PF sixoxe laye ekoBulawayo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ubhubhane lwe-COVID-19 lukuqule impilo yabo. Bathi baphila nzima, kulabanye njalo abathi kumele uZulu afunde ukulalela iziqondiso ezivela kwabezempilakahle mayelana lomkhuhlane lo. Ubathabile Masuku usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu umemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe loba bebalutshwana ababulawa yiwo kulezinsuku. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba akulamuntu obulewe umkhuhlane lo izolo elizweni. Kulabantu abangamachumi amathathu lanhlanu, i-35 abahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19 ngomgqibelo. Umkhuhlane lo sowabulala abedlula inkulungwane ezine lengxenye, i-4,696 eZimbabwe kusukela nyakenye. Abedlula izigidi ezintathu lengxenye, i-3.5 million, sebahlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Sebefika phose izigidi ezintathu, i 2.7 million asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Kusenzakala konke lokhu, abantu abanengi bathi sebephila nzima ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Inkosikazi noMathemba Noro, ohlala eKhumalo kobulawayo, owahlolwa watholakala ele-coronavirus, uthi abantu kumele balalele njalo baxoxe kabanzi nge-COVID-19.
I-information yokuthi COVID kuyini kumele senzeni, isiphiwe njalo inengi, in a lot of places. But mbona ngazani okumele sikufunde njengabantu, yikulalela. Angazi ukuthi yindaba abantu siyasadalwa angazani sifuna ukulalela okungayisikho more than okuyikho esikufundiswayo. So mbona ngazani njengezimuli, apart from learning or hearing this information from out there, kuqakathekile ukuthi lathi sixoxe ngekhaya nge-COVID. Abelembuzo babuze ukuthi mina kanzwisisi katoko into lokhu kuhamba njani, abantu bafundisane. So thina sasiba lama flyers khonapha, kumbe siplay ama-video, guys libonile yini lokhu, kuthiwa kathesi sokule symptom le, kathesi sokula lokhu lalokhu. So learning from home.
Unkosikazi Noro usephephile kumkhuhlane we-COVID-19, wengeze esithi odokotela balakho ukuhlanganisa izimuli baxoxe ngomkhuhlane lo.
Ngilabangane la lemuli abangamadokotela abasincedisayo. I remember at one point sayenza iZoom as a family, safaka sibili ku TV laphana, udokotela wethu sambona, family doctor wethu wasichasisela, sibuza imibuzo. Ngilabantu abangamafana abase university, you know those ages, they are inquisitive, they read. So bathi mama, sesizwile phela thina ukuthi singahlatshwa ama-vaccines sizagcina singasazali, sizagcina lingalabazukulu phela singakuyahlatshwa. So udokotela was able to unpack, wabaphendula imbuzo ukuthi hayi ngitsho bafana, hambani lihlatshwa, abantwana lizaba labo even 10-10 nxa lifuna. So it's important ukuthi siyedinga information ebantwini abafundeleyo abalolwazi. Nxa sebesiphila information leyana, ngihlala ngisithi nxa ngigula ngilomkhuhlane ngiyahamba kudokotela, udokotela afika anginike i-prescription. Angaze mbona umuntu uhambe ethwele i-prescription yakhe emgwaqweni, ehambe ebuza ukuthi bakithi udokotela ungiphe amaphilisi la, kambe angasebenza, kambe nzasila. So why kumele ngikwenze nge-COVID?
Osakhulayo uMelusi Mzinja ohlala elokitshini leNkulumane uthi iningi labasakhulayo balahlekelwe yikusasa labo.
I-COVID-19 isifake ezinhlungwini eziningi kakhulu. Ilethe ukuthi kube lama online lessons. Lawa ama online lessons afuna idatha. Idatha liyadura, kalithengeki. Ukungahamba esikolo thina njengabafana kugcine kusenza ukuthi abanye bethu bewele kuzidakamizwa. Amankazana amanye ezithwala bebancane. So hayi, COVID-19 isenzele into zaba nzima kakhulu njengabantwana besikolo.
Umnumzana Thomas Ndlovu ohlala eChabalala uthi intengo yempahla isikhuphukile kakhulu okwenza abantu bengenelisi ukuziphilisa.
Yikho mna into ayi-COVID le itshintshe izinto eziningi. Izinto sezidura kakhulu, izinto sezidura kakhulu kakhulu kakhulu, akusathengeki, akusathengeki. Ngoba the most abantu abasebenza abageneral abaphansi akekho hola 30 kumbe 40,000 pond. Lama khomba kamazuko akhwela nayo then imali esizihlayo, sihola imali ezincane kakhulu. Kodwa nxa siya kwisarali, isarali isincane ebantwini.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kuseyaphela usuku lwayizolo bese kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amathathu, i-133,428 asebahlolwa kusukela nyakenye batholakala belegcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abanengi bathi akula nguquko ekhanyayo selokhu ibutho lahluthuna intambo zombuso mhlaka-14 kuLwezi ngomnyaka ka-2017. Bathi uZulu uthwele nzima ngenxa yokugudeka komnotho welizwe. Kodwa abasekela ibandla elibusayo bathi intambo zombuso zahluthunelwa owayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe ngoba wasukonakele eZimbabwe. ibutho langena endaweni eziqakathekileyo ngosuku lolu ezibalisa umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation lapho uMajor General Sibusiso Moyo watshela umhlaba wonke jikelele ukuba ibutho kalithuthunanga umbuso kodwa babezama ukubopha owakuthiwa izidlova ezazigombolozele umgabe.
Comrade R.G. Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed. We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country.
UMajor General Sibusiso Moyo wethula lokhu emsakazweni we-ZBC lapho athi umgabe lemoli yakhe baphethwe kahle. Banenge abakubandla leZANU-PF abathi ibutho lenza kahle. Omunye wabo ngumnumzana Malaki Nkomo.
Kwasekusenzakala laphana kungaba sephathini ezanu-PF kube kuhulumende. Abantu basephongoxotshwa singasalandelwa umthetho lobu uvuse emsebenzini wesisebenzi kahulumende. Wangakwazi ukuthi uzaxotshwa isikhathi bani. Njalo labantu ababexotsha abantu babe ngelalo lelo lungelo. Wonke umuntu eZimbabwe owayesebenza kuhulumende wayesesesaba ikakhulu laba ababesebenza kuma-offices amakhulu wangakwazi ukuthi uzavuka ungaphi. So ngamafitshane ngathi mina kwaba kuhle ebantwini beZimbabwe besizwa leyo nkulumo ngoba yahle yaletha i-new dispensation esesikuyo khathesi. Sesinanzelela thesi ukuthi wonke umuntu sesebenza ngendlela efaneleyo. Sela umuntu otshaya uvalo ungabe sebandleni leZANU-PF abantu sebekwazi ukuthi ungena esikhundleni ngoba uvotelwa ngabantu. Ayikhona lokhana esasesikubona kusenzakala. Sesikhangela ama-rallies ayesisiba khona ayesingokuthethisa loba ngubani. Singananzelela ikakhulu ukuthi osengumongameli khathesi ukuthi wayethethiswa njani phambi kwabantu. Kwakusiba lusizi kakhulu.
Kodwa umnumzana Ntokozo Msipha okuhlanganiso yeTyson wabantu uthi ibutho lahluthuna umbuso kuzikhanyela ukuba kulabantu abayifuna kubuswe ngemfanelo eZimbabwe ababekubandla leZANU-PF.
Ungakunanzelela ayikho into evele yatshintsha. Umumo wezinto wasuka wabheda okwedlulisa amalawulo okwedlulisa okwakuyikho khona. Awukhangela ukuthi umgabe egonjelwezela ngalesiya sikhathi isinkwa besisithenga thina ngedola. Usithenga ngedola unikezwe namabhiskiti phezulu. Ama-bundles la edatha e-WhatsApp ukuthi ungafaka idola uchove ngayo amaviki amabili amathathu ngedola kuphela. Umgabe phuma imchova ibigadwa ngo-R5 kube ngo-R50 ngedola ubungena edrobheni ubuyele endlini. Kuthi nxa ungama weekend ngedola ubugada umchova ungena edrobheni uthengele pork pie. Kodwa akusekho lezi zinto. Sekwathi wangena la madoda ayethi khona azama ukuthi afuna ukuthi akhiphe izigange esezigombolezela umongameli welizwe. Into zasuka zabheda.
Omunye njalo ucothoza okwenziwa libutho ngumnumzana Evidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Akula bantu ababedingwa okungathi wabona izigebengu ama-criminals okwakuthiwa kasuswe embusweni engaphandle kokuthi nje babefuna ukususa labo abanye ifaction yeZANU kungene enye ifaction yeZANU. YiZANU yona yodwa isilwa, yiZANU isilwa leZANLA kodwa kungabantu banye. Umbuso lo mcabango lokhu kungela nguquko. Yingakho ubona lanxa sebengenile kungazange kwaba le nguquko ngokuba ama-policies ukuphila kwangikhona isimilo sangikhona ukuziphatha kwangikhona lokhe kufana. Akuzange kwaba lomehluko, akusoze kube lomehluko ngaphandle kubaze baphume bonke ngokuphelela kwabo. Ngakho ke laba babebadinga besithi izigebengu okuthiwa ngama-criminals aseceleni kukamgabe, hayi kakulalutho, babekhuluma nje kuyindlela yokuvimbela ukuthi kuse kubonakala ukuthi yikho ukuze abantu bacabange ukuthi hayi kususwa izigebengu ze-corruption leziphatha abantu kanti hayi kususwa abanye ababusa kabi kungena abanye ababusa kabi.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mdulisi Hanana unobhala jikelele webandla lezaphu.
Sasinakana ukuthi mhlawumbe bafuna ukulungisa ilizwe kodwa sokuvele sobala ukuthi hayi linto bebezenzela bona bengenzela ilizwe ngoba lamatsotsi lawa okwakuthiwa agombolozele umongameli asikaboni ngijolo yedwa wakhona epika kumbe botshwa evalelwe gwetjwa okwesibili ilizwe elalikhona ngesikhathi umgabe busa belinganje besisebenza iUS dollar amakhomba behamba intengo yezinto ebingani iphansi yonke into nje isibuye isibuyele simimanzonzo sinazelele futhi ukuthi okunye kwakhona bebesithi umgabe wehluleka ukulungisa udaba lwama-sanctions kodwa labo khathesi luyabehlula siyakhumbula futhi kuthiwa khona umgabe wehluleka ukufaka i-devolution lokuthi ayenze isebenze lakhathesi i-devolution kasiyiboni ukusebenza kwayo abantu beziqinti zemathebelelendi lokhe bengaqhatshwa kuqhatshwa abantu abavela kwezinye indawo lokusebenza kwakhona amandla wonke alokhu eseharare so kangikholwa-ke mina ukuthi kukhona utshintsho esizalubona ngaphansi kokubusa kwamasosha la ahluthuna umbuso ewuhluthuna kumgabe
imuto kukhanya lokhu lizibambile esidukwini eZimbabwe njengoba abanye abalezikhundla eziphezulu kuZimbabwe Defence Force bangena kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kwenze maphandleni namhla sixoxa lomnumzana Paul Mpofu emaphisa esaveleni seMatabeleland South.
Ngiyabingelela msakazi lapha eMatobo kakhulu emaphisa esigabeni lapha engikhona mina. Umumo weCovid hayi lezi suku phansi impela kakhulu isibalo sakhona siphansi kakhulu ungakuthi compared to izisuku ezadlulayo nakathesi kuguqukile impela isibalo sakhona siphansi kakhulu ungakuthi kuyasetshenzwa impela izisuku ezadlulayo bekusetshenzwa gadalala abantu betestwa iCovid yona le manje bencediswa lapha abancediseka khona so imaphisa yindawo encane kakhulu kodwa labantu abaningi ungakuthi lezi nsuku abantu nje bajabulile uyababona kubusiness center lapha lasezindaweni behamba-hamba amakorokoza akhona laphana lasemisebenzini abantu hhayi bakhululekile akusafani lalezana nsuku kutshengisa ukuthi isibalo sangkhona se-COVID lezi nsuku siphansi eMatobo asiyezwa lutho sibi lolubi nge-COVID so hhayi kutshengisela ukuthi kuyasetshenzwa kakhulu.
Kwezamaphendleni lamhla besixoxa lomnumzana Paul Mpofu ohlala emaphisa esabelweni seMatabeleland South. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iphephandaba le-New York Times libika ukuba elemelika labulala abesifazana labantwana abafika amajuni ayisithupha lane 64 lize libhombe kwele-Syria lapho elalilwisana khona lamaqaqa awe-Islamic State. Iphephandaba leli lithi kulicala okwenziwa ngele Melika. USaif al-Islam al-Gaddafi, umtakamoyi uMuammar Gaddafi, wabulawa ngamaqaqa ehluthuna intambo zombuso kwele-Libya, usebhalisele ukuncintisa ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngumfalakazi. USaif al-Islam al-Gaddafi ubonakale kokuqala emphakathini namuhla landela umsuswa kukayise embusweni. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. UWilbur Smith waloba okuningi okuhambelana lezwekazi le-Afrika kasekho. USmith ubhubhele esibhedlela kwele-South Africa. Waloba ugwalo oluthakazelelwa ngabanye abantu olunesihloko esithi When the Lion Feeds. So isikhathi sezamasiko
andlela baba mkhulu
namhla sixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko ngeqhawekazi uLozi K.
Ngibingelele sizwe sonke jikelele ezakumthokazi mphinde mbingelele nabalaleli kanye nanidube. Namhlanje sizathi ukuxoxa ngumama uLose Gay. Umama uLose Gay ngumama onomlando kakhulu esizweni samaNdebele. Yena obezalwa nguChocha Dlodlo. Wasuka wayaganwa inkosi loBhengula, ikumbe ngithi wayendelwa kuKhumalo, ethathwa inkosi loBhengula, njalo waba ngomunye wamakhosikazi enkosi loBhengula. Wayenguye wayethandiweyo ngamagalelo akhe esizweni sakomthwakazi. Kanti ke ngebhadi kasazange waba nenzalo yena, kodwa ikhona inkosazana ewayikhulisayo eyayibizwa ngoSidambe. Umama uLose Gay kuthe ngomva kokuchitheka kombuso wamaNdebele ngo-1893 uchithwa abamhlophe eBhubhu. Umama uLose Gay waba leqhinga lokubutha wonke amakhosikazi enkosi loBhengula, wabagoqela uMandiweni, oMpoliyane, bonke waya yakha umuzi laphana eBubi obizwa kuthiwa kuNkosikazi. Namhlanje indawo yakho ibizwa kuthiwa kuNkosikazi, lapho kulendlinza lakhe khona. Wabutha yonke imfuyo, wabusa amakhosikazi wonke. Ubulawayo ngaleso sikhathi wayesechithekile, uchithwa ngabelungu, seyakhiwa sokulidolobho. Wayakha ke umuzi lwana okuthiwa kuNkosikazi.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Mathe. Kuba khonapho ngamafutshane.
Wasethatha ke imfuyo yonke eyibeke laphayana, wathatha amadoda afana nabo Mtshana Khumalo Nduna, labo uMfulana Khumalo abayibo abazala uMabhiwa namhlanje. Baqapha imfuyo laphana kuNkosikazi, lapho kwaqala khona ubuduna bukaMabhiwa ngaleso sikhathi. Kuthe ngo-1896 wabumba ke imbizo eyayibizwa kuthiwa ihloka libomvu, ngithi umvukela wamaNdebele. Bawenza ke ngo-1896 okwaliwa khona lapho ke ezinduna zakhanya zihlamuka ngaleso sikhathi, ezifana labo Sithole uMaqhekeni besima labamhlophe, kodwa oMtshana Khumalo bama naye umama uLose Gay. Kwaliwa ke lapho lo mvukela wabizwa ngowehlokeli bomvu. Kwaliwa lapho isikhathi ke lapho kwazalwa khona igama lokuthiwa kukomfazi utshaya indoda, ngoba umama uLose Gay wayesilwa kakhulu. Kwaba nokukhomisana umlotha nabamhlophe ngaleso sikhathi, bahlalisana. Ngomva kwalokho umama uLose Gay ka zange wama lapho, ngoba bayezama ukubisa isithunzi samaNdebele, kumbe into ezama ukuletha ubukhosi bamaNdebele. Waqhubeka eqoqa intsha efuna ezama ukuyifundisa. Kanti ke ngebhadi uhlelo lwakhe kalusaqhubekanga, ngoba kwafika kwayehla isifo esikhulu sakakhulu sasibizwa kuthiwa yi-influenza ngo-1921, okuyiso esamudlayo. Uma sikhuluma ngomama uLose Gay, sikhuluma ngomama lomlando omkhulu kakhulu okufuna kunesikhathi sike sixoxe ngaye.
Kuhlelo namhla besixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu, ngempilo yeqhawekazi uLose Gay. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukamele Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukela kuhlelo namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Bengifuna balaleli sike sikhangele udaba olowucabana okuba khona phakathi kwabantu, phakathi kwezimuli, kumbe kwezinye isikhathi kube izizwe ezicabanayo. Kambe nxa kube lokucabana, yiphi indlela esingayisebenzisa ukwenzela ukuthi abantu bathole ukubuyisana lokuxolelana. Ngizafuna ukubala lapho umbhalo u-Isaiah chapter 1 verse ka-18. UNkulunkulu uyakhuluma ukuthi wozani khathesi nje sibonisane sikanye, kutsho uJehova, lanxa izono zenu zibomvu gebhu ziza kuba mhlophe nke njengongqwaqwana. Kutsho ukuthi lapha lumbhalo usitshengisa indlela njalo lokuthi kambe kungasetshenzwa njani ukwenzela ukuthi umuntu athole ukuxolelana nomunye umuntu. Bengifuna ukuqalisa ngokuthi ingxabano yona vele, mlaleli wami, eyaba khona ekuqaliseni yaba khona phakathi komuntu loNkulunkulu. Siyananzelela ukuthi antsho uNkulunkulu wayefake umuntu engadini ensimini ye-Edeni, wamtshela ukuthi uvele ungathinti lesi sihlahla, kodwa umuntu alalela isitha wawephula umlayo kaNkulunkulu. Kwaba yikucabana komuntu loNkulunkulu okokuqala, yikho kwangena khona lesono emhlabeni. Siyafumana uNkulunkulu ekhulumisana nomuntu uthi uyananzelela linto osuyenzile, njalo eseqalisa uhambo lokuzama ukuncedisa umuntu ukuthi avuke lapho awe khona. Ngakho nxa sihlangana lalo mbhalo ku-Isaiah, uJehova ulokhu efaka indlela umuntu angabuyiselana laye. Lumbhalo uthi wozani. Abantu abaningi nxa becabane lomunye umuntu abafuni ukuhlangana lo muntu yena lo. Ngakho ke inyathelo lokuqala kumele ulithathe yikuba uye dinga lowo muntu, ukuhlangana lalowo muntu. Siyambona uJehova udinga umuntu uthi wozani. Sambona njalo lakhona phana ekuqaliseni kuGenesis ukuthi wayevele emdinga u-Adamu. U-Adam esecatshe zama ukucatshela uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu wamfumana wambuza ukuthi hawu kanti uzucatshe kanje sokutheni. Kodwa siyafumana la uJehova kadinwa, siyamfumana lapha ku-Isaiah elokhu edinga umuntu uthi wozani. Ngakho kulobizo oluba khona lokuthi wozani sizokhulumisana, lapha liversion yesiNdebele ithe wozani sizobonisana. Okwesibili, into eqakathekileyo, kumele abantu bahlangane. Nxa sebehlangene kumele kube lokubonisana kulabo abantu abalwayo, ngoba omunye uyabe ekhangela into ngendlela yakhe, omunye ekhangela into ngendlela yakhe. Siyabona lapho uNkulunkulu uthi emuntwini, ye ngiyakubona ukuthi isono sakho sibe bomvu gebhu njengegazi. Umuntu engabe engakubonanga, engakunanzelelanga ukuthi linto engiyiphambanise phambi kaNkulunkulu inkulu kangakanani. But into eqakathekileyo yokuthi uNkulunkulu uyananzelela ukuthi yinto leyi umuntu alayo. Kazangathi kumbe amboni lutho, kodwa wakhuluma iqiniso ukuthi uwonile ulesono. So enye into eqakathekileyo liqiniso. Nxa abantu befuna ukubuyiselana, akube yinto ebamgceke ukuthi kanti umuntu lowo ukuwoneleni, wena ubukubona njani.
Kuyiphethe mfundisi.
Kasithandazeni Baba ngegama likaJesu. Niyathandazela bonke abalaleli kade belalele ukuba bathole indlela eyokukhulumisana lalabo abantu abangabe becabane labo, kuze kutholeke ukuxolelana lokukhululeka komphefumulo. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lolo bekulohlelo Vuselela Umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkungo.
Kwezomculo silaba sakhulayo abadabuka eKezi.
Ngiyabingelela kustudio 7. Igama lami nguLayson Ngwenya, abambiza ngokuthi ngumalamza. Ngimele iqembu leze pressure Super Sounds elisungulwe ngo-2019, lisungulwa nguMpongiseni Sibanda loLayson Ngwenya, abafana baseKezi. Iqembu leli kutsho ukuthi ngo-2019 lakhipha ingoma ethi ukulutha, labuye lakhipha ingoma ethi fundani ukubekezela abantu bezimpapwe. Sikhipha nje ama-single track kungenxa yokuthi asinayo imali enelayo ukuthi singakhipha i-albhamu. So kutsho ukuthi i-albhamu isikhona A1 ephume ngo-2021 ethi Amehlo Kawadeli, iyatholakala kokulawayo singasibiza emcimbini yenu ukuba sizonandisa sisapote njalo ngokuthenga ama t-shirt lama CDs ngako konke nje ukusapota umculo kungasijabulisa kakhulu uma singabona likwenza lokho ukuze iqembu likhule.
Namhla kwezomculo besilaba sakhulayo abadabuka eKezi. Siqhubela lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesayo ngokhipstube.